Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7, ngolwesibili mhla ka 28 kuzivandlela 2025, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumente olwezimstats luthi ukugukuteka kwamandla emali esetshenziswa elizweni eyezigi leyedola lemelika kuqongile ngenyanga yona lesikuyo.
Ama-divisions esizokhulunywa ku-social media laku-media ngama-divisions abunjwa ngabantu. I-ZPF libandla elibambeneyo, ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa.
Kulaba kubandla leZANU-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Iyaqhubeka impi kwele DRC. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency luthi ukugukudeka kwamandla emali esetshenziswa elizweni ezigi ledola lemelika kuqongile ngenyanga yonale kazibandlela esesiyigqiba kusukela ngenyanga edluleyo kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla okunathwayo lendleko zokubhatalela izindlu lemithelo yazo. Embikweni oyethulela mhla izimstats ithi ukuwa kwamandla edola lemelika kukhuphuke kwafika kokwedlula ichumi lane ekhulwini 14.6% kuyonale inyanga, okubonisa ukuqonga ngokwedlula okubili ekhulwini 2.5% kusukela ngenyanga edluleyo ekampalakazi. Kwathi-ke ukuwa kwamandla emali yezik lakho kwakhuphuka ngokufika phose kokune ekhulwini 3.7% kusukela ngenyanga edluleyo kwakuthi ngqe kokwedlula ichumi ekhulwini 10.5% kuyonale inyanga. Ukuze sihlaziye lolu daba lekunye okuphathelane lezomnotho, sixoxa lo mnumzana Simba Masimba Kuchera, ingcwethi ecobongola ezomnotho welizwe.
Ngokubona kwami imbangela enkulu ngama taxis uza nanzelela ukuthi u-2025 kube lama taxis afakwe ngubaba uMthuli Ncube. Ngibona njengani ngamanye akhweze intengo yezinto. So inflation, ngoba nxa sikhuluma i-inflation siyabe sikhuluma ukukhwela kwezinto, ukuthi zikhwele kangakanani. So indaba yama taxis esikwazi ukuthi engeziwe u-food lokunye yikho okwenza ukuthi intengo zikhwele.
Sikhangela ukukhwela okwenziwa lidola lemelika lelezigi, kungabe kutshengisa ukuthi imali lezi zisetshenziswa njani ndawonye?
Osobala yokuthi thina eZimbabwe sinodubo olwemali. Isigi asikakwanisi ukuthi sibone ukuthi singaba le mali yini ezizayisebenzisa ezizabastable, ngoba sile speculation eningi. Kodwa ungakhangelisisa uzabona ukuthi uyabe kungamelanga, especially nxa sisebenzisa i-US dollar intengo zikhwele ngaleyo ndlela. Kodwa ngokuthi thina kulama-speculators amaningi kwi-economy yethu, owokuqala. Owesibili, akula industry, ama-industry ayafala. So kugcwele ama-speculators, akusela abantu abalungisa izinto abakhona kwi-industry abangalungisi izinto okumele zithengiswe lapha eZimbabwe.
Siyabona njalo ukuthi abamavinkili, ama-retailers, bathi sebesehluleka ukusebenza njalo amanye asevaliwe. Kukanti uhulumende yena ugqekeza labo athi bangenisa impahla ngokungekho emthethweni elizweni, abama-informal traders. Kambe lolu lona uhlupho lungaqedwa kuyini?
Okukhona yikho yokuthi uhulumende kumbe abanye abasebenza uhulumende umbe abanye sebela ma businesses lab. So uvanzima ukuze sihlasele indaba ye inflation le profiteering ngoba labo esibakhangelele ukuthi bazasivikelela indaba ye inflation labo sebe u business njalo sebe ngama retailers uzabona ukuthi sebekhona ku retail industry so labo bayafuna ukuthi benze profit so uzabanzima kakhulu ukuthi iZimbabwe irikafe ngoba uyabe sekumele ukuze uhulumende kumbe abantu abafaka ama-policies babone ukuthi ama-policies abawafakayo kathesi ngeke asebenza ku-economy yethu.
Lo mnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ebesixoxa la icingweni khonapha e-Studio 7. Kulaba kubandla leZANU-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa nomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngokuthi kwengezwe umbuso kamongameli Mnangagwa kungafika umnyaka ka-2013. Baphika ngesikhathi abasekeli bakamnumzana Chiwenga bezeveze izolo eNational Heroes Acre lapho abahlabele ingoma besithi akumelanga ikhahlanyezwe. Abasekela umongameli Mnangagwa labo bebegqoke izembatho eziveza ukuba bafuna ahlale esikhundleni kungagqitshwa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Umnumzana Monashe Mthusa okudalele ZANU-PF Central Committee utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi akulakuxabana phakathi kwenkokheli yebandla leli.
Ama divisions esazikhulunywa ku social media la ku media ngama divisions abunjwa ngabantu iZANU-PF libandla elibambeneyo ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa ukuthi umongameli okhona kathesi ngubaba uMnangagwa so akula abantu sithwa ngabantu baka uMnangagwa ngabantu bakaZivani ngoba lotho uzivani wangkhona uyabe eqhatshwe nguye ubaba uMnangagwa wavotela ngabantu ku Congress eka 2022 eZANU-PF. So ama division labantu ababonayo ngibeni ukuthi izinto ezenzakala ezimfenyo ngingathi ngathi izinto ezenzwa ngabantu ngananzelela abantu abaningi ababa umsindo especially kade besabela abantu ngabanye abangasoke ZANU-PF like uSenengama ongasomemba ezANU-PF kule bandla lakhe kuthiwa yi-Fees asebefuna ukuthatha ithuba lokungena ngemkenke kumbe ngezikhala ukuthi bephambanise ibandla leZANU-PF kube ngani kulobulo okukhona kodwa kungiyo.
Ye kodwa siyabona baba Mthuza ukuthi kulabanye phela laba abathi 2030 labanye bakuphikisayo kakhulu. So abantu sebebona ukuthi phela laba bathi behlabela ngabeZANU bakubeka njalo abantu abakhuluma kunye kunye.
Into ekhona ukuthi iZANU-PF ihambe ku-conference ekobulawayo umfumfu oka-2024. Ku-conference leyo iZANU-PF iphume lama-resolutions amaningi akhona ahlanganisela ukuthi 1 July abe iJoshua Tabukonkomo Day ahlanganisela ukutshintsha amabizo ama-provinces ukuthi singabiza ama-provinces njengabomathebheleni labomashonaland enye yama-resolution yangkhona abanye asebeyithi resolution number 1 ithi yona ngenxa yomsebenzi kapresident Mnangagwa asingezeleleni i-term of office yakhe aqedisise aze ayephutshisa ngo-2030 ngama-resolutions abantu kunjalo nje ukuthi entweni ezinjalo bakhona abakuvumayo bakhona abangavumiyo. IZimbabwe is a constitutional democracy abantu bavunyelwe ukuthi bekhuluma bakucabangayo njalo abakufisayo njalo ngakunoti omfisayo wena ukhona ongakufisiyo khonoko okufisayo kodwa because sokuyi-resolution ebandla leZANU-PF yayenzwa ngo-2024 ekobulawayo abantu abaningi sebebanjwe ngakhonoko ukuthi iZANU-PF sidizeke lokho ngenxa yokuthi iZANU-PF ilibandla vele libantu eZimbabwe sokungani yinto etropical for indawo zonke otherwise akula nto emangalisayo ngezinto ezenzakala kuZANU-PF other than ukuthi libandla labantu and ama-conversation ayenzakala kathesi ngama-conversation around i-constitution kuphela.
Ye kodwa siyabona labantu impi yenkululeko bajinga lapha babantu bathi uMnangagwa seyihlulekile ngcona hambe ngibanenga kakhulu abakutholokaavotela
ngabantu uMnangagwa wavotela ngabantu ngo-2023 ukuthi abe ngumongameli welizwe leli for a 5-year term. So uyabe seyihluleke esikhathi bani ngabona bamvotele ngo-2023 kusho ukuthi vele abantu ababengamvotelanga laba abakhulumayo ngabantu abakhomplenayo abantu abanesifiso sokulokhu bekuthiwa kuphela izinto ngenxa yokuthi kule nto abake bayenza kudala ilizwe leli selimuva selisiya phambili ngendlela esiya ngalo. Siyakwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingakalungiswa ezihlanganisela okuningi-ningi okungakaqedisiswa ngemisebenzi eyenziwa khona ngebandla lezanupiyo. Kodwa ungeke wathi into yonke le iphandaniswa ngumuntu oyedwa ngabe ukuthi into ezingakayenzakali kusho ukuthi sonke sehlulekile phela waye likhethe ukuthi uzivane wehlulekile thina into esiyenze kuhle. So ingabanje nje abakhulumayo and ukuthi singathi ngumbono wamahovethu wonke angibone njalo ngumuntu nje ayebekhuluma into esekhanda lakhe yedwa.
Lo mnumzana Monashe Mthutsa okudalele ZANU-PF Central Committee obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Abasekela umnumzana Chiwenga bathi umnumzana Mthutsa usinga ezimithiyo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Misheke Sibanda okhokhela elinye icele lezaphu.
Ukuxobezela ubandla lezanu-PF umbone ngani Gibbs yinto engalunganga ngoba kakusatshengisi ilizwe ukuthi ilizwe elilomthetho. Ukuthi lilizwe elile leadership efuna ukwenza inqubekela phambili yeZimbabwe ukuthi iphumelele. Ngoba into esisenzakala eZimbabwe, umbuso osukhona sungani ngulola lo lemuli yakhe nguye sebanga umbuso kumele abuse le family yakhe. Kungafaki abantu beZimbabwe abalwela leli lizwe behlupheka behlale egangeni besidla nzima benethwa lizulu bedubeka bebulawa ngamabhunu. Akusatshengisi ngoba sokungani kwakulelwa ukuthi umuntu kazingenele nje embusweni lemuli yakhe.
Kuvele kubangwani le bandla lezanu-PF kungakhuluma labo bathi hayi bona babambeni akula bantu abalwisanayo
laphana. Ukuthi kulokubangwa kuliqiniso ukuthi umuntu uyazama ukuvala ukuthi kungaphumeli ngaphandle anto yonke umuntu emzini wakhe ukuthi kungabonakali ukuthi uyabegcabana le nkosikazi. But kugcina sokuvela sokusemakota ngithi noma la ukufihla emzini wakho. Laphana ukuxabana kukhona kubangwa ukubusa. Njengoba ngitshilo Gibbs, uhlupho esesaba nalo eZimbabwe ikuthi mina nginje ngingubhubesi ngangena embusweni. Sengifuna ukubusa mina le muli yami ngibe ngi-life president ngikube lokhwana kobuduna. Ukuthi uduna kuye ngingafa uthathwa ngumntanami umzukulu wami njalo njalo. Ukadaye ezelizwe kakufani njalo. Kufanele umuntu angene ithemu yakhe le evunyelenweyo ngeconstitution. Ma uyi-2 term yi-2 term, ma uyi-1 term yi-1 term angithi. Kwenzela ukuthi kungene imbono etshiyeneyo eyabantu le-leadership ngukhokheli. Kubonakala ukuthi umuntu obengcono ngubani oyenza ngcono ngubani oyenza umnotho welizothini uphumelele uye phambili.
Lo mnumzana Misheke Sibanda okhokhela elinye lamacele ezaphu obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Umanyano we-United Nations ubika ukuba ukulwisana kuqhubekela phambili eGoma kwele Democratic Republic of Congo kulandela imbiko yabahlamuki be-M23 eyokuthi sebelithethe leli dolobho. Izibhedlela kubikwa zingasenelisi ukuphathisa abantu ngoba abalimeleyo sebebaningi kakhulu. Umlamlankunzi umongameli William Ruto wakwele Kenya uthi kuzaqhutshwa umhlangano lomongameli Felix Tshisekedi lomongameli Paul Kagame wakwele Rwanda okuzakhulunywa ngempilo eqhubeka e-DRC. Ele Rwanda litheswa umlandu ukusekela abahlamuki laba. Umgcini sihlalo weSADC njalo engumongameli weZimbabwe umnumzana Mnangagwa uthi uxolo asizweni uTabo Kancube exoxa ngalolu daba.
Singathi thina uSouthern Africa uSADC amazwe lawo mama abagcwane basebeba mama lahle ngezandla ngoba leyanimbi eliwa e-DRC itsho okunene. Sizwile-ke njalo naye lapho umongameli welizwe ubaba uEmmerson Mnangagwa wesithi yena iSADC izangenela kodwa nxa sithola imbiko kukhanya ukuthi vele kungathi kulamasosha ayiSADC vela khona kahle. Kodwa ke osukuyiqiniso yokuthi impi leyana nxa iSADC singenela singakhohlwa okunye okufanele sikunanzelele. Kusitsho ukuthi njengamazwe eSADC nxa sebengene kuleyaningi bevele sikuthi kudonswa nzima i-ikonomi yalamazwe amaningi ayihambi kahle leZimbabwe ayihambi kahle. Amazwe aze sihambe siyengena kuleyaningi okuyiqiniso yokuthi i-ikonomi izakwehla. Kusitsho ukuthi nxa sehla kuyitabantu besathi kulawa mazo zangena kuleyani imbi izabu yafuthi iqhubeka isebenzi modle lokho ikukhona
nxa sikhangela ukuthi lokhu kuza kulandela okungahlaliseki okuseMozambique kulandela ukhetho lokhu akusoze kuphazamise na kumbe kulethe okungahlaliseki kumazwe amanenge aseSadic
osokukhona engakutsho yukuthi eqiniswe ukuthi njengamazwe eSadic abathungamela amazwe eSadic sofanele babaye bazinuke amakhwapho singananzelela ukuthi khanya kuba nokuchokozela okwenzakalayo singakhohlwa ukuthi kwenzakale namibia wachokozela kwathula kwenza khathesi kuyenzakala emozambique kuyachokozela sokungenele DRC kukhona esingakubambi kuhle njengabantu ikakhulu imbona yasesibangoshe bona ngathi umthetho leyi elizwe yamazwe kuthiwa yi-constitutional siyilandeli kahle siyafunda siyibhendise okwesibili umbona ngathi ukuthi kungahlonipha amalungelo abantu xa ungahlonipha amalungelo abantu abantu bakuya kusibanga sokuthi bantu bangazifayi kubi ekulezi eziyani
lo mnumzana Ambrose 70 olandela ezombusazwe njalo ekunhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU sisenjalo ukubana umgcini sihlalo we-SADC njalo engumongameli weZimbabwe mnumzana Mnangagwa uthi inhlanganiso lo izaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impilo ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabantu abahlala eGaza abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu i-300,000 ababuyele emzini yabo izolo kulandela isivumelwano seHamas le-Israel esokubeka phansi izikhali ukukhululwa kwabathunjwa iHamas ngomnyaka ka-2023 labavalelwe entolongweni kwele-Israel abantu abaningi bathole imizi yabo ibhidlizwe ngamabhomba aphoselwa eGaza ngele-Israel lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters abezindaba be-Associated Press babika ukuba umtshutshisi wokudalela i-International Criminal Court uthi kumele kubotshwe abacatshangelwa ukuthi babulala abantu abaningi e-West Darfur kwele-Sudan okulempi yomvukela le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington amankampani asemelika akumsebenzi wamakhompyutha lokukhulumisana ngemitshina yakulezi nsuku awe-technology alahlekelwe imali ephezu kwe-$1 trillion US dollars emkambo wemali i-stock market izolo ngemva kokuba inkampani yakwele-China isathuthukayo i-DeepSeek yazise ukuthi isithole indlela yokwenza umsebenzi thize ngemali encane nxa kuqathaniswa laleyo ehlawuliswa inkampani yemelika inkampani ye-NVIDIA iyodwa ilahlekelwe ngama-billion phose angamakhulu ayisithupha i-589 billion ekuseni lamuhla umkambo wemali ubulokhu uveza impawu zokungahlaliseki kodwa amanye amankampani agoqela yona leyo i-NVIDIA abekhanya iseqalile njalo ukuthola inzuzo ngokuya kwelanga ikhuluma ngalolu daba umongameli weMelika umongameli Donald Trump uthe okwenziwe yinkampani yakwele-China le kumele kube yisifundo kumankampani aseMelika ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Tim Muringai
lapha it's a monumental technological advancement ngoba siyakwazi ukuthi i-industry ye-technology is ever evolving and ichintsha day by day and ma ungahlala emuva usithi wena you have arrived kuzaba lama company anjenge-DeepSeek lawa abuyile a-revolutionizer i-industry yakhona okuqakathekileyo yikuthi i-DeepSeek ibisebenzisa ama-older chips about 2,000 of them compared labo-NVIDIA ababesebenzisa 16,000 and ama-chips angkhona were older semiconductors so khonapho hhayi ungantwa sebebuye batshintsha the whole game AI and ikathesi i-NVIDIA has to come back and respond to something like this ngoba kukhuluma ukuthi i-AI technology can be produced by cheaper and less more expensive means. Nvidia, I think by the say close to $1 trillion to make sure that our database can handle all the information and our algorithms. So this is a very, very innovating and exciting time. Over Katesi, the race is now open to see who can do it at the cheaper rate. Mama Chinese are we let deep seek. Sizabona la ukutama Indians as a zamani and siyakwazi ukutama Russians lama Ukrainians lawo nganto abaya compete ku lesisigaba se technology.
Inkampani ye-Nvidia ubona isenelisa ukuvuka yini incintisane le inkampani yakwele China le?
Ukuthi Nvidia elahlekelwe izimali ama-billions lama-billions lawa kuyenzakala and kuyatholakala ngoba bona I think for the past 5 or 6 years, they kind of just relaxed to go to, there was nobody who had the technological power or prowess who services the algorithms like they did. But in the deep sea, China has changed the whole game. And abantabaneng, sebe the investor in a smaller but upcoming company. But in abamelele abaneng is ugu find out ukuthi ama operating cost, data, research, lalani, wagumenjani, plus what are the shortfalls and origins of the data. But it's exciting news, and we know with Yama companies, Lao Anjing or Nvidia, they will always come back with something better in the future.
Umnumzana Tim Moringai Ulandela, okwenzakalayo eMelika, ubexoxa noNtungameli Nkomo Studio 7, ese Ohio khonapha eMelika. Amapholisa kobulawayo asemanyene labazali ugatsha lwezemfundo abathengisayo labathola abantu ngezimota emzameni yokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ezehlukeneyo enzikini yaleli dolobho esilindweni samabhasi esazakala ngokuthi egodini lapho abafundi okubikwa sebevame ukuhlangana khona bengaphuma esikolo bengakagadi izimota zokubuyela emakhaya. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inani labafundi asebephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezehlukeneyo libikwa liqansa edolobheni lakobulawayo osokudale ukuba amapholisa asungule uhlelo lokulwisana lalolu hlupho ngoba iningi selikhathazekile ngekusasa yabatsha laba. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-assistant inspector Nomalanga Msebele uthi sebesungule uhlelo lokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ngabafundi kuhlanganisa lalabo ababathengiselayo enzikini yedolobho lakobulawayo.
Amapholisa akobulawayo saqale uhlelo lokuxotsha abantwana besikolo labo abathi nxa betshayisa esikolo ngesikhathi abatshayise ngaso bahambe bayebuthana egodini kobulawayo. Nxa bebuthene khona laphana izikolo ziyaqala ukulwa, baqala ukuba lama-groupings abo njengabantwana besikolo, baqalisa ukulwa, baqalisa ukujikijelana ngamatshe and bayahamba futhi bayebuthana ema-toilets akhona laphana, baqalise ukubhema insango, baqalise ukunatha utshwala lobo esithi yintshengu. So siyagqugquzela zulu kandaba ukuthi abantwana asibaxotshenini, abantwana kabaye ezindlini, abantwana asibafundisenini. Nxa sibabona bebuthene abasuswe khona lapho bahambe ngekhaya.
Obona ngokuthwalwa kwabantu esilindweni sezimota egodini rink, umnumzana Danisa Chuma uchasisa indlela abafundi abaziphatha ngayo.
Abaningi bayakusika kubona bekhisana khona and then abanye bangikhona basuka lapha bafika lapha kengathi ngabantu abagada isekhathi olthole gade lemoto ezimali. So sangezama ukuthi abantwana bahambe emakembu zakho isayizi eziningi ezinjengalaba la babhangile bona uthola begade imota engaka so bathola amabhebhu khonjalo lokho.
Othengisa egodini rink umnumzana Mncedisi Sibanda uthi kunzima ukuqondisa abafundi abagadela kulesi silindo.
Kulomama
Umzali unkosikazi Jean Sibanda ukhala ngabantwana asebethatha izidakamizwa enzikini yedolobho. Udokotela wengqondo, udokotela Jacqueline Nkomo, uchaza imihlobo ehlukeneyo yezidakamizwa ezithathwa ngabafundi.
Abantu abadala, right? But then what makes this one abantu antipinotisa pongoti, they are so experimental with everything. We've heard of kids making amatrucks, using amapampers, making amatrucks, using amachokes. Now there's another one that is trending, a strawberry. There's so much pressure surrounding abantwana.
Umqondisi wesibhedlela seIngutsheni uDokotela Nemache Mawere ekhuluma neStudio 7 ecingweni uchaze ukuba inani labantwana abathatha izidakamizwa liyaliqansa kobulawayo ethi okwamanje kulabatsha abedlula amachumi ayisificaminwemibili ekhulwini 80% abayingxenye yezigulane abalazo esibhedlela sona esilabantu abedlula amakhulu ayisithupha lengxenye 650 abalaliswe eNgutsheni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Njona njani bakithi, hayi loko ka Donald Trump okunye ngiyakuzwisisa ngempela. Amazwe akithi ngabe Africa vele sa too much corrupted. Hayi ngempela especially lona lelela kithi ugovernment lo wakithi lo. Vele sewazitshela ukuthi uye uyezimathanda nje ugovernment. Hayi imali ziyathunyelwa bona bayijonja and bayazi ukuthi kobani abajonjayo, but constitution ayisebenzi kulabo bantu. Kwangobani bona ukuthi iconstitution abayisebenzi bejonja imali zombuso bezenza ezabo. Kumele ukuthi constitution isebenze. Manje siyabona ukuthi constitution yakuleli lizwe lakithi ayisebenzi. Ile nje yokuqili yokuzenzela. So akunzima ngakithi, kunzima empeleni. Bonke laba ama-sanctions ngathi uDonald Trump akafaka ama-sanctions kuyafana ngoba vele ayikho into abayenzayo, bakhalela nje ukufidwa ngathi zingane encane. Sinomnotho omningi lapha ezweni lakithi, sinomnotho omningi kakhulu okokuthi lezi zinto zokuphiwa nje hayi azidingakali emazweni abanye. So ngathi uDonald Trump vele angafaka angavala lezo mali zonke, especially kwelakithi aqale ngalo lelelakithi, labuye futhi angakhiphi lawo ma-sanction ayengeze more.
Studio 7, yebo linjani lapho ekukhona? Hayi siyabulisa, sijabule ukuba nani ngaso sonke isikhathi lezindaba ezikhiphayo. Awungifiki thincube kodwa kamela ngizibongela kakhulu, ngibonge kakhulu futhi le nduna yami engizwa mihla nemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu bese kusehlulwa ngomgwaqo wabantu.
Yebo ke abanye abalaleli beStudio 7 lingakhohlwa ke ku-Live Talk uhlelo lwabatsha The Connection, sixoxa ngokuvalwa kwamabhizimusi eZimbabwe. Olwevalelisayo yimi uzithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama.